Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu zivu uxolo lamhlanje ngolwesihlanu ziku 27 kumpandula 2019 lilami usithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje uDokotela Peter Makombei seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba ongivumele ukuthi ahambe. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emandebeleni zithi kuqakathekile ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oyigugurawundi okunganceda ukulungisa lolu daba.
Inze ubuhlungu kakhulu nxa ukhuya ebaleni egugurawundi ngoba igugurawundi yabuyile izwe sesilithethe bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2 abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla.
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uphumelele na ekuhugeni osomabhizimusi emhlanganweni ebiseceleni ko-United Nations e-New York.
Amabhiliyoneya esiwaziyo awasendi njengawe Mnangagwa, uflya in a private jet ekosta $35,000 per hour. Bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet yakhe. I-America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Dokotela Peter Makombei useze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba omvumele ukuthi ahambe. Uze wavunyelwa ngemva kwesinqumo somthethwandaba esesibili kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutsanga utshele intatheli izindaba ukuthi amapholisa ayebengavimbi kodwa abefuna ukuthi engasuki elizweni besacubungula udaba lokuba uphose wathunjwa kwesibili esesibhedlela se-Avenues Clinic. Lapho ke kwenzakale eHarare ngomvulo, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, umnumzana Fortune Nyamande, uthi udokotela Makombei ukhangelelwe ukuhlolwa ingqondo lomzimba ngodokotela abazingcwethi kulokhu. Ubikwa wahlukuluzwa okwenza waze waphambana kancane ingqondo kokuthi ubengasakhumbuli okuningi okwenzakalayo njalo wasehlatshwa ijekiseni engaziwayo ukuthi ingabangela inkinga enjani emzimbeni wakhe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondo obanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe.
Udaba lukamnunzana uMagombeli aluqedakali ukuthi okuyikhona yikuphi, kodwa okusobala osokucaca lamhlanje yikho lokhu ukuthi kukhanya ngumuntu walimalayo. Into ebuhlungu ikulalela uyise ekhuluma ngesehlakalo esenzakeleyo ngesikhathi bedinga usizo khonaphana kubodokotela eSozivele.
Ngumuntu okuthiwa uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela, kodwa udaba lwakhona alucaci kahle. Ubona ngani kungaba lokwethuselwa yini okukhona?
Khona ukwethuselwa mfoka Gande angeke kuswelakale ngoba ukhuluma ngeziqliwi zabantu la. Ukhuluma ngabantu abangenza loba yini ukuthi ukuhlukuluza kwabantu ukuthi behlale besembusweni kungapheli. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi indaba le abantu beyiphathe kuhle ngoba abantu labana bagangile mfowethu.
Udaba olumsuse ukuthi agcine esethunjwa ngolokuthi amadokotela kabatholi iholo labo lincane, nxa kuyikuthi uhulumende wayefuna ukuthi athulise uZulu, usenelisile na?
angiboni ukuthi uZulu uzathula ngasikhuluma ngoZulu lapha sikhuluma ngabo dokotela nje bonke abayibona baphethe zempila kahle yabantu kathesi ngoba yibo abantu abalezikhalazo zemali into ekhona kande okumele ukuthi uyinanzelele yile uzakhumbula ukuthi kulemdlwane ezano ebiphikisa ukuthi udokotela wayethunjiwe ngikhuluma labanye abantwana bezano akade bicathe ngaphansi kweMDC abafana layo undoda nalo kuthiwa kuthiwa ngubani undoda lo ongudeputy kaThokozani Khuphe okuthiwa ngugudu abantu bona bebephikisa ukuthi undoda lo wayethunjiwe bathi bona undoda lo benza nje into yabo yokuthunjwa le kwangani kuthiwa yinto eqinisekileyo kodwa kulizaba kungabantu umuntu khanya ngumuntu ozicatshisileyo ngumuntu ocatshiswe ngabangane ukwenzela ukuthi bethole isupport bethole abantu bangaphandle abazagcona besole uhulumende wezano bebekuphikisa abantu khonoko kodwa nxa sokuphuma sokukhanya ukuthi hatshi iproblem yeyo eyiyona evele emqoka odokotela abayikhalelayo ukuthi iholo labo lincane iholo labo kalihambelani nomsebenzi asibo dokotela bonke abantu beZimbabwe lamhlanje abasebenzayo iholo labo lincane kalilingani lamandla abawafakayo emsebenzini wabo so eyabo dokotela le ukuphela kwayo izaphela mhlazane uhulumende wahlala phansi labodokotela bavumelana ukuthi belungise inkinga yabodokotela bengamthumba uMagombeli nalo bengambulala kodwa okusalayo ukuthi kusasa izavuka futhi lale iproblem ekhona
lo ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 esePhilitane. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emaNdebeleni zithi kuqakathekile ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oyigugurawundi okunganceda ukulungisisa lolu daba. Lokhu kuphume embuthanweni oqoqwe ngumsakazo weVoice of America bemanyene labemedia center okuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Le ngxoxo iqhutshelwe eLupane Women's Development Center eMathebeleland North ngolwesithathu. Asizweni abanye abakhulume kule ingxoxo yegugurawundi umqalisiziba kongumnumzana Edwin Mpofu. Webandla lezano PF olilunga lekomiti ebona ngokulondolozwa kokuthula eLupane Peace Committee.
Ikishwe topic yesibadala isindizwe kuthiwa yikishwe yegugurawundi. Nami ngezwa ngayo namanje ngazinyathazinyana. Yikho sitesi lapha sihlangane. Sizozama ukuthi sixoxisane nini ukuthi lani njengabadala lisinike i-direction. Kuzalaba abathatha le imfuzo izayiselengayifuzo bekhomithi beyisebenzisa phambili siyakwazi sonke kathesi ukuthi kule komithi okuthiwa yi-MTRC eyalotshwa ngubaba upresident ngubani ezama ukuthi kube lokuthula kuxoxiswane sikhumisane umlosi abadala ntho siyakwazi sonke yindlela yezinama ukuthi sihlalisane ngayo okuningi kuzaphenduka yini badala sinalapha sizama nje ukuthi sibe yi-i opena yenu
MTRC have gone to an extent which was in Dao, taking for instance what print, and you find a district in Abayaba was one what print is Timatiba, and Dana Saswa. MTRC have gone there, CNL is Abuya and Zamayo Shop, Lavanda are really affected. Yes, in fact, the area in Avangona Labo, Ababe affected. That's about from the local peace committee. Coming with them, they are really affected. Akula mdonga kwa ziyo kuti Eswane was one of the places in Lupane Alabandu ava kula wakafu nge kukuraunde Kose in Nambu Nata Duma it was 21 people killed a day. So abantu bangkona bahamba Sebe nswe yu workshop Wakutara wakamba kwezi kwa figuring Wezi workshop Na oso ku inspire yi local peace committee. Siya kwa slezi indawo Elabandu wale nane pezu Lenzi ya magosu wale mzora haa elawula abantu abaningi ukudlula iLupane yonke ababulawayo lodwa ongakaze kufinyelelwe in terms of the NPRC address the local people in that area. So thina njenge local peace committee because lapho sigxile khona kakhulu we have gone emaward 94 sikhuluma ngendawo zidaba ze peace
ukuhlangana lo commission le egugurawundi sithe hor kwakhulunywa kabanzi mhlalokho bagcina kungayiswasisana kwaphunywa kwahamba ngoba kwakulama questions esesiwanika bona bengafuni ukuwaphendula lamhlanje asehambe afika ngathi sebethethe abantu lapha abanye sokuthiwe khona yibe sebeyahamba phansi besiyakhuluma abantu bakhuluma bona bangathi sikhuluma sinje khona apha sikhuluma siyadlala phela khona apha kula nto lenziwa yimi umacathelane nje ukudlala angikwazi ukuthi vele uya ngapha umhlangano wangkhona sakhuluma sabuza ama-questions kwabanzima okokuthi baze bagcina bevalekile bengafuni ukusichasisela mina ngomunye engabuza i-question ukuthi bakithi mina ngugogo umuntu wesindebeleni ngicela ukubuza ibala leithi gugurawundi litshoni bala ukusitshela bathi gogo ungakhuluma ungabuza into enjalo ngombuzo ngenxa yokuthi isihlahla ungasigamula ungasiqalisa ukuthi uthi ungasiufuna ukusibulala isihlahla esiqalisela phezulu egatsheni kufanele usigebhe phansi impande ziphume impande zingaphuma impande ngiyalitshela konke kuzalunga ngoba kunje umntanam uyangibuza koko kathi ubaba wayangaphi mntanami angikwazi kuleyinye into okwakuthiwa ngugugurawundi kathi xa babenditshelile mna ukuthi ugugurawundi litsho bantu abami kuhamba kunje baze bezwisise bona kodwa kulezinye izinto esizifihlelwayo
lanilizwe ngulapho nesimoyo so nxa kukhulunywa ngodaba legugurawundi ngizwa ngidabuka kakhulu mina ngangisefingo location emveni kusenzakala umbhuqazwe angilagogo namhla kangila baba nxa kuthiwa siyakhulumisana umlotha yebo sizakhulumisana umlotha sibili kodwa kumele nxa sikhulumisana umlotha uyena lo okhona kumele abe khona phambili lakwethu azoxolisa abhadale ngoba angiboni ukuthi nxa ngabulala ubaba mina namhla kangifundanga ngabulawula ubaba mina ngibe sokuthiwa ngiphonga ukuthi hayi sesixoleleni sesikhulumisana umlotha
mina ngu-Olimoyo ngiyakhe sakhamisa empofu inze ubuhlungu kakhulu nxa ukhunya ibale legugurawundi ngoba igugurawundi yabuye ilizwe sesilithethe bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2 abantu laba bangcwatha 1 igodi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla nxa uthiwa kule komithi eyakhethwayo yona ikomithi yangikhona iyahlangana yini labo sebhuku lezinduna unduna iyakwazi yini ukuthenana kule ndaba enjalo ukuthi uhamba ubuza ukuthenana igugurawundi lapha asikhunyisaneni umlotha ukhunyisana njani umlotha wangikhona sibuhlungu ngoba silazihlobo asilabazawo wethu ngababayo futhi abaningi abavele emfini abalinti libe zihlale ilizwe sesilithethe imbhobho zibeke phansi ufike udutshula abanye bafa benathi tiye
lezo izakhamizi zelupane ebezisembuthanweni wokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oqoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bemanyene labe-Media Center. Umphathintambo obona ngezamafemu umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende usethole imali efika amadola angamabhiliyoni amahlanu ethengisa impahla kusukela ngozibandlela kuwonale umnyaka kusiya namuhla okukhomba ukuthi ilizwe lingathuthukisa umnotho walo. Lokhu kuphume kuphephandaba leli Chronic yela namhlanje ngesikhathi silitshela eziqhamukayo namhla indaba eziphuma kwamanye amaphephandaba nemsakazo. Kwenzakalani namhla kumcimbi we-Intwasa Festival oqhubekayo edolobheni lakoBulawayo? Izikolo zizangqikilana kwezemidlalo yokulingisa eBulawayo Theatre ekuseni, njalo kube lombukiso eGallery Car Park. Ngapho iVictory siyanqoba Trust iyabe igida umdanso wePansula. Abanye abazaphatheka kweminye imicimbi ngoTrevor Gumbi, Khanyisa Bhunu, Clive Chigubu beSouth Africa kuThe Night of Big Comedy, uZisox the Poet, Bazooka Madlela Magwaza labanye. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sesembuya lapha kulaba abantu laba abokhulu wabo wafayo lo alonyaka kufelwa amagabazi shure isidumbu satala usuke eSingapore airport Rufaro National Sports koZimba safisele Harare kathi sokuthwala kuthiwa siya futhi koZimba kathi kuyamangalisa ukufa kuyaqala ngabo inamhlanje kaba ngwaba umuntu lo okudlule manje inxeko sivumuzela umoya obuhlungu kangaka. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Bakukhangela abanye abantu bakamanye amazwe ukuthi kona akusizi ukuthi bebeloke belalela izispeeches zabo president abangakhethwanga ngabantu abazibekayo bona bebulala abantu beloke besithi balethe utshintsho eZimbabwe balethe inkululeko eZimbabwe bona bebulala abantu akusizi kunyamalala abantu kutshaywa abantu bebulawa ngamasotsha.
Igama nginguRobson Mwale ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Eish, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngesimo senzeka kwelakithi. Uhumongameli wethu ebesehambe ekhuluma ethi yonke into ilungile khona kunzima kunje. Abantu bayahlukunyezwa, abantu bayathunjwa yonke lento. Hayi, kunzima kwelakithi shena. Asazi ukuthi kuyophetha ngani. Ngiyabonga.
Elinjani mphakathi? Ngokhawunda sibanda lapha eSwana. Mina into engimangalisayo lapha amazwe la lanqabe lokhu bezichothoza iZimbabwe becriticisa uMuyakagwa ngento azenzayo. Balokhu bemnika izimali njalo izimali lezi abazikhiphayo bezinika iZimbabwe kanti abakaboni yini ukuthi kwaze sebenzele esikhwameni sikaMugabe elomnakakwe. Ngesikhathi uMugabe elokhu ekhuluma irabishi amazwe la ama-Western but belokhu bemnika imali, imali lana ezifakele esikhwameni yasakhe. Lo Muyakagwa layo ulokhu esenza the same thing. Abantu kuthanya ukugwa waba lo monakalo wezulu amazwe akhipha izimali bahambisa khona lokudla bakuphinde bakhiphe umuntu futhi okuzoyimonitara leyo mali mhlawumbe ungaba ngcono onenhlahla amangaka ahambe ayakhuluma lapha amdlisa shuwashuwa nceza phonge ukukhuluma sibili athi hhayi sengilethe umbuso okhululekileyo phezu kwezigigaba ezingakangakangaka ezisenzakalayo. Hhayi mina am-understand le ndawo ukuthi ihamba njani.
Injani lonke estudio, igama lami ngumbele Simpofu. Oqala ngizokhuluma ngodokotela lo bethunjiwe uvinjwa wakhe amapholisa uthe kwelatshwa kulathi South Africa. Laphana bekuyibonisa ukuthi umvimba wabo befisa ukuthi mbengxenye uzofa ekhona ngale Zimbabwe njalo bakwathi ngaphandle mayephumeka ngaphandle ngapha kulabodokotela abanolwazi olukhulu abangabona le ndlela athotshwa ngayo ngala ama-Jackson okuthiwa bahlaba ngawo ukuthi ingqondo zingaboni kahle ukuthi kwenzakalayo. So yizwa indlela zonke lezi abebezama ukuzivimba ukuthi nxa esethiwe waphuma ngaphandle ngaphona kodokotela lemishina ebona kakhulu njengo Zimbabwe siwaso dokotela bakhona kodwa imishina-ke ayikho. Into esiyangena kulona eludaba likamongameli uMnangagwa osemhlanganweni lo ongaphandle emazweni lapha acela khona ukuthi ama-sanctions ekhutshwe. Ama-sanctions impela kufanele ekhutshwe kodwa inkinga ila yena ukhala ukuthi ama-sanctions ekhutshwe kodwa amalungelo abantu o-Britain labo-US abakhala ngawo ukuthi uyawephula akafuni ukuthi ewayekele ngoba ukuze ama-sanctions ekhutshwe elizweni lapha kufanele elandele imithetho njengamanye amazwe amalungelo abantu njengabo South Africa lapha abahlonipha amalungelo abantu. Manje niyachaya abantu, iyathumba abantu, abantu banyamalala kodwa ufuna ukuthi ama-sanctions ekhuphe.
Le government yethu esinayo okwamanje okwayo ifuna ukuzilela imali ibulala abantu ifundise ingane zayo emazweni aphesheya icabangele bantu. So okwamanje hayi thina abantu bonje basazibabho sazohlupheka esiye namazweni angaphandle abasiboni ngoba bengasiboni kanjalo angeke basole sesibaningi kakhulu emazweni awo asikakhali sisazokhala.
Hayi vele le nto ezwa izanukeki kubantu bakithi izwisa ubuhlungu kakhulu. Awubuke nje bona nxa begula balatshwa ezibhedlela zangaphandle kodwa lo udokotela abathi abamalelayo lawo maphoyisa lawo kanti atholani into enkulu amaphoyisa lawo esihlanyisa ngale ndlela le. Abo udokotela ababalisi bakhala ngemali bakhulukwenze ukwengezelela imali kodwa imali yo bayidlalisa. UMnangagwa selokhu baba ngu-president abasahlali elizweni zabo sebehlala emoyeni njengenyosi lokuthumba abantu lokubopha abantu yizo izinto ezimqoka okumele ziqende elizweni manje zizoqedwa ngubani kuyibo abakwenzayo. Into nje ma kungatshintshwa into yonke ukuabakhehla kube sokugugile okungasela amazinyeni okube kuxotshele kathana le
ilizwe lizwelula kodwa makuzalwa amakhehla atsala amazwe ayi 2-3 akukhulu abantu abangalungisilizwe
omgabe nabo abasilile balokwabe angazi ukuthi bagcinelweni kube ngakho ngabantu ababeka ibhekeni akazidosele emfuleni uliyimpompo ugcwelisa ukudosela phakathi okuhamba la manzi iy'ngunya zike zinhle ngoba amagenga aselokhu elimlindile phansi le azikhathele laba abantu labo
fanakabe sidlale imali ngoba sebefile balokwabe yiza ayi okwezimbabwe nami nangagwalabalanga besifa futhi kuzoba i-same thing ukuze abantu bekhuluma kahle kuthiwa ye mnangagwa bezinzini ye mnangagwa bezinzini
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukubangelana izigaba zejamu leKashmir kukhangelelwe ukuthi yikho okuyabe kuyindaba egudwini namhla emhlanganweni osaqhubeka e-United Nations General Assembly lapho sokukhuluma abakhokheli bamazwe e-India lePakistan. Abahlukuluzeka ngesikhathi sempi eSudan sebekhweze insolo yabo kubhanga leFrance. Ele BNP besithi lancedisa uhulumende weSudan kulokho okwabehlelayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube imihlangano ethile labo somabhizimusi lenkokheli yamanye amazwe. Wabahuga ukuthi besebenzelani lele Zimbabwe esemhlanganweni we-United Nations General Assembly e-New York kunsukwana ezedluleyo. Kambe uzaphathelani ele Zimbabwe? Isiphathamandla sebandla le-MDCT, uMnumzana Dan Moyo, uphendula lo mbuzo lokunye.
Lutho, ngoba lalela yena i-purpose yakhe ba ebuya la uzama ukuthi kukhitshwe ama-sanctions. But ukuthi understand kahle kahle ukuthi why ama sanctions lawo ekhona oqaleni kumele enzeni thina yithina esikwazi ukuthi simtshele ukuthi ndoda abantu laba bakutshela straight ukuthi kumele wenze u-A lo B lo C wena you can't even do A usubhane even ama demonstrations elizweni i-constitution u-section 59 we-constitution uthi every Zimbabwean has a right ukuthi a demonstrate wena you have banned ama demonstrations and you know ukuthi that part of indaba zama sanctions ama freedoms abantu they are being abducted shows ukuthi there's no longer a rule of law and part of ama sanctions yizo zona lezi zinto i-corruption now okay fine you created this wreck but this wreck yakhona is independent because right now izeki sibonakala just as a tool that is used by e-government to go after ama political opponents you look at iGukurahundi you look at all those things that should be spoken about as Zimbabweans ukuthi silungise ilizwe ama advisors akho they are ill advising you because even ama billionaire esiwaziyo awaspendi njengawe mina ngakwa uflyer in a private jet it costs $35,000 per hour bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet yakhe but what they forget to tell you what they neglect to tell you ukuthi iAmerica has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate
ubona ingani utholile yini umbiko kulabana abakade bejengisela umbiko wokuthi kulabanye abamsolayo
no umbiko uvele uyawazi from the onset ngoba impi yokulwela inkululeko yeZimbabwe impi evele ibikhona even esaseyena esaseyisaro kamgabe iproblem ekhona is the fact that iruling party isitshela yona ukuthi vele yiyo and abanye abantu and nembono yabo is not gonna count sesibona even abomthuli Ncube educated people sebegqoke isikafu siyazibuza ukuthi kanti uNcube kutshisa kanje usegqoke isikafu usesithi bamberile zanu is supposed to be a technocrat and is supposed to be somebody or understand umkhonomo wezimbabwe ukuthi umi kanjani ukuthi awulungise uzolungisa kanjani sesithi pamberile zani
kuzamphambanisa yini emsebenzini wakhe kumbe hayi umuntu wonke lelungelo lokuthi asekele ingqeli iphi bani
uyabona ukuthi I think the problem is like Zimbabwe and since ibona even lala e America ukuthi it's very difficult to differentiate or distinguish between umsebenzi weparty nomsebenzi kahulumende uhulumende ngowabantu bonke uhulumende akusuwe party and abancuke they should know ukuthi bona basebenzela isizwe seZimbabwe baqashwe abantu ababhadala i-tax ukuthi bahola abancuke not the other way round iZimbabwe i-government well we know ukuthi ruling party is on but once usuphakathi kumele ube kwazi ukuthi usisebenzele umphakathi wonke isizwe sonke awusasebenzeli nje izanu
Lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla leMDCT khonapha eMelika. Siphinde saxoxa lomnumzana Frank Goni umgcini sihlalo webandla lezano PF eEast Coast khonapha eMelika yena othi uMongameli Mnanga kwasebenza gadalala ukuthi athuthukise ezomnotho welizwe njalo sokulenguquko ebonakalayo eZimbabwe. Wezomculo namhla siliqhumisela ingoma yeqembu leIYASA yona ekhangelelwe ukuba nomhlangano namhla leCouncil yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama youth centers kuleli dolobha. Ikhandela ukuba nomhlangano namhla leCouncil yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama youth centers ama youth centers phela agcwele lapha emalokitshini akobulawayo kanye yiwo lapho abahlabelela khona abapraktizela khona bezomculo labo bonke. Singakehlukani ke ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UDokotela Makombeyi seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba wawumvumele ukuthi ahambe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.